Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanolo Gawande olwesifake indaba zolimi lwesiTshona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-20 2022. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza leMatoko okwenziwe ngumongameli Mnangagwa ebobulawayo kutshengisa ukuthi kalani lokulungisisa udaba lwe-Gugurahulu.
Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lodli kube le-unrest ukusebenza faka umthetho wokuthi ama-elections kamiswe.
Amapolisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlane US$5,000 ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalithumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi.
Nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye enxwebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu.
Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo isipha imbono yawo mayelelana nesehlakalo sombilo owathisa wabulala abantu abalithumi esiqintini sesigodini.
Abantu ezabelweni bengithezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasananzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhanyele ezemvelo ngoba imvelo yethu impilo yethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza leMatobo okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekobulawayo kutshengisa ukuthi kalani lokulungisisa udaba lwe-Gugurahundi. UMnangagwa ubekobulawayo ngomvulo lapho wakhulume khona ngohlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngokubulawa kwabantu ngombhuqazwe we-Gugurahundi. Ngelanga linye bekulodlakela olwesabekayo insiza laseMatobo lapho okuzakuba khona lokhetho ngempela sonto. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele umlayezo olandelayo.
Kuyamangalisa mahlabezulu ukuthi uPresident Mnangagwa namhlanje ede kobulawayo inzike eMandebeleni ezekhuluma lezinduna ukuthi umbhuqazwe iGugurahundi ifanele ukuthi abantu bakhulume kwenzela ukuthi ivalwe abantu bakhumisana umlotha. Angikwazi ukuthi njengoPresident kakwazi na ukuthi kwenzakaleni eMatopo langapha eFelabusi lapho abantu bezanu babuyele izimota ezibhaliweyo zikhanya betshaya abantu bedubule emoyeni bethusela abantu betshaya ama-MPs betshaya omama labantu bebhasini bezihambela nje bafike bakhutshwa batshaywa kwahle kwakhumbuza iGugurahundi. Yikho ke sibuhlungu mahlabezulu ukuthi into le angikwazi ukuthi vele basebebamisele bafunani. Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube li kube le-unrest ukusebenza faka umthetho wokuthi ama-elections kamiswe. Yikho thina sithi cha siyaphambili konoko abakweze khona sebeqale unyonyovu. Sifuna njalo ukutshela umhlaba le-ZANU-PF le-ZEC ukuthi eMatopo le-Felabusi ngapha ensiza ngoba kule violence lokho kwephula umthetho electoral act iparty yenza uDlame iya disqualifywa sithi nje izeki kayigijime yenza investigation ihle ivalele ngaphandle labo abenze uDlame. In English, we are appealing for the perpetrators of violence to be disqualified forthwith. Ngoba sesi kathele sithi enough is enough. Kambe ungasiko kufayi kuphi. Ngapha upresident welizwe ubaba uMnangagwa ugcoba abadala amafutha embuzi esithi hatshi akukhulunyiswane. Kodwa lokukhuluma kwakhe ukhanya ngani laye futhi uthreatena abantu. Siphinde sibuze ukuthi kanti iNational Reconciliation Commission ehedwa nguJustice Nare ikhona na. Kachasasanga ubaba upresident ukuthi amazinduna le commission le bazasebenza njani. Kungenani bakithi, thina sifuna ukuthula, sifuna ama elections are free, fair and credible. Ngalokho sithi iparty efeza uDlame kayisivalele phandle ngoba sebephula umthetho. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Amapolisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlanu, US$5,000, ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalijumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi mhlaka-4 kulinyanga emgwaqweni osuka e-Haumine usiya koBulawayo. Igolide leli libikwa lalibiza imali engena phose kungxenye yesigidi samadola eMelika, US$45,000. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abasolwa abadingwayo babalisa uqiba Nkosilathi, waziwa njalo ngegama lokuthi Tondirai Vumbunu, Abraham Vumbunu, Elijah Temai Vumbunu, Israel Zulu, David Sanyadwe, Jimmy Konyane, Vincent Ishmael, Chabikwa, Abisina Shuma, obizwa njalo ngokuthi nguDulini, kanye lo Kelvin lo Mike, bona abangaqanjwanga ngezibongo zabo. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqakathekileyo njalo kumele sibe kwazi singumphakathi ukuthi izigebenga zihlala phakathi kwethu. Ngakho ke kungumlando wethu sonke njengezakhamizi ukuthi nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye encwebini indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu. Ngakho ke okudingisiswa kwamapholisa kuqakathekile, njalo umvuzo lo osuthe wabakhona usungaba yintshukuntshu kwabanye abantu ubenze basukumele phezulu, ngoba siyakwazi ukuthi kukhona ohleziyo kwenye indawo okwaziyo ukuthi uzibani lozibani bathatha igolide elingaphoze lifike i-$450,000 nxa sisebenzisa intengo esetshenziswayo. So 11.9 kg asiyogolide elincane, ligolide ke eliphoze lisondele ku-$500,000 ivalue yawo. So nxa kuyukuthi ba-offi 5,000 imali enkulu emphakathini, ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu basukumele phezulu bayebika ukuthi bangabe belolwazi yini ngalolo daba lokutshontshwa kwegolide, batshele amapholisa ukuze isizwe sincedakale, ukuze umphakathi uncedakale, ngoba ukubanjwa kwesele elilodwa kungabangela ukuthi kugcine kubanjwa amasela amaningi ayiwo asihluphayo vele emphakathini.
Uhlelo lokuthi abalezikhali ezingaphandle komthetho kumele bazihambise emapholiseni njalo kabasoze babotshwe, singabona luphathisa ekwehliseni ubugebengu na?
Uhlelo lokuzinikela ukuthi abantu bahambise izikhali zabo ezabe zingekho emthethweni emapholiseni luhlelo olunceda ukuthi lo ngabe elo mbhobho wakhe mbi isikhali sakhe esingasela amaphepha aqondileyo la thola ithuba lokuthi ahambise kungaze kufike umgoqo wokuthi laba sebethwele lezo zikhali sebengaba izigilamkhuba. Khonokana-ke kuyanceda ukuthi kwehlisa inani labantu abangaba lezi khali ezingekho emthethweni. Kube sokusithi-ke izigebenga vele esikhathini esiningi zingeke ziyetshiya izikhali zazo ngoba yizo ezisebenza ngazo. Kodwa-ke mbona nto kwakuyinto enhle ngoba kuyahlungulula lophana besingathi kuyasesetha. Kube sokusithi laba abaye sebeselela lezo zikhali-ke lanxa amapholisa mbo abomthetho sebesitsho ukuthi lina salinika isikhathi esithile lokuthi likhambise lezo zikhali. Kusho ukuthi neseliseleli lazo yini izigilamkhuba, yini izigelele ezihlukumeza abantu. Kuba sokulula ke nxa umuntu usefice njalo ukuthi sakunika isikhathi sokuthi ubuye uzofakaza uzozinikela wena uzophendukisa lezo sikhali. Kodwa kuzafica ukuthi laba abasele lazo vele yizo izigilamkhuba, yizo izigebenga eziphezulu ezisezingeni eliphezulu njalo bangeke bazihambise lezo zikhali ngoba basebenza ngazo. Sokusemandleni-ke amapholisa logatsha olukhangela ngokulondoloza ukuthula elizweni lazo zonke nje izinhlangothi ezikhangela ngokuthula elizweni ukuthi nxa ke sokufike leso sikhathi sokuthi sokukhangela ukuthi abantu abasela lezo zikhali yibaphi, laba batholakala bele zikhali lezi ezingabhaliswanga ngokusemthethweni yizo ke singathi yizo izigilamkhuba lezi ngoba uyabe esaleleni umuntu ekwazi ukuthi isikhali sakhe kahle lamaphepha aqondileyo, uyabe efukameleni ukumesabisa ukuthi ayesithiya leso isikhali. Ngakho-ke sesikhuthaza abezomthetho ukuthi basukumele phezulu nxa umuntu usetholakala lesi sikhali esingekho emthethweni esingenamaphepha aqondileyo, yiba abantu abahlukuluza umphakathi, yiba abantu abenza ubugebenge izwende ezibabo. Ngakho-ke siyabakhuthaza ukuthi abomthetho basukumele phezulu babambe lezo sigilamkhuba ukuze ilizwe liphephe.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso eMathebeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo lapho ephekhona imbono yayo mayelana labantu abalithumi abalahlekelwe izimpilo zabo ngemva kokuqhamuka komlilo weganga esiqintini sesigodini mhlazi kutheni mfufu. Abantu laba abatshayo babezama ukuncedisa ukucitha lomlilo eplazini elithiwa yiRed Rose Farm, kodwa lomlilo wacina umemetheka wabakhulela wabachisa. Ugwalo lolu olulenhloko ethi 10-10-10 Wildfire Disaster More Needs to be Done for Environmental Activists lupha uhulumende imbono ethile mayelana lemlilo eqaliswa yizigangi mahlayana ukugoqela ukugwetshwa okuqinileyo kanye lenhlawulo ezilesindo kulabo abatholakala belecala lokulumatha umlilo lokunceda imuli ezilahlekelweyo kuzehlakalo ezinje. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights, ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights silokudana njalo futhi siyahlanganela lalezi muli zabafowethu abangu-10 abasishiye mhlaka 10 October bevolontiya ukucitsha umlilo weganga obusumemetheka utshisa umganga lezemvelo endaweni yesigodini. Siyananzelela ukuthi laba bebengabantu akade belezi muli, abanye bebekhanyela abafowabo, beyibo futhi abagcinela abazali babo. Lezi zimuli kathesi ziphakathi kosizi elokulahlekelwa, njalo futhi nekusasa labo abakwazi ukuthi liza kuma njani. Sithi xolo sihlobo sami,
khona yini esingakufunda kumonakalo onje okungasisiza ukuba sivimbele ezinye izehlakalo ezinje nxa sikhangelele phambili?
Siyananzelela ukuthi lesi sigameko siyasikhumbuza ukuthi kulezinto eziqakathekileyo okusamele sike sizikhanyele njengelizwe, sizilungise nxa kusisakhangelelwe indaba zezemvelo. Okokuqala, siyananzelela ukuthi njengelizwe kule mithetho ekhona ekhangelelwe ukuphanjaniswa kwezemvelo esingathi ngama-environmental crimes, okugoqela khona ukutshiswa komganga lokungcolisa ezemvelo, imithetho le iyadinga ukuqiniswa njalo futhi kube khona amafinement izigwebo ezinzima ukuze umuntu owenza lokho ajeziswe kabanzi, ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi ukuphambanisa ozemvelo okunjengokutshisa kweganga akuqedi umganga lezemvelo kuphela, kodwa kuyaphambanisa lempila kahle lenhlala kahle kanye lempilo kaZulu. Okunye njalo esizama ukuthi sikugcuzelele ngalesi sikhathi ukuthi kuqhakathekile ukuthi njengelizwe leZimbabwe sibe le-Environment Court, inkantolo ekhangela wona lawo macala awezemvelo ukuze labo abawaphambanisayo bajeziswe sibili ngokufaneleyo. Njalo futhi lesi sigameko sisikhombela ekuthini sike siyikhumbule ukucabanga ngalaba bantu abasezabelweni abakhangela njalo futhi abazinikela ukugcina lokulondoloza esemvelo, esithi ngama community environmental defenders.
Indima yama community environmental defenders yona iyiphi?
Ama community environmental defenders laba ngabantu abagcina njalo bevikele ezemvelo kungela mbadalo ngothando abalwabo for ilizwe lemvelo lomganga wakibo. Hulumende kabe lendlela yokuthi babe khona ukuncediswa laba bantu, kakhulu nxa sebethe bawela engozini kube khona ukuthi kuyakhanyelwa khonokho.
Ngikuthazo na kubantu abezigabeni ezichiyeneyo mayelana le monakalo njengawonalo osanda kwenzakala.
Abantu ezabelweni bengithe ezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko, bangasananzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhanyele ezemvelo, ngoba imvelo yethu yimpilo yethu. Sithi lawa madoda anguthena sifileyo angamaqhawe ezemvelo, kawalale ngokuthula njalo futhi siyohlala sibakhumbula.
Hello ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi weMatabeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni logeyina kumede sayidi weStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umbuthano wamatitshala asekela mongameli Emmerson Mnangagwa enhlanganisweni ethiwa Teachers for ED abemaningi kakhulu okwethuse abasola umbuso okhona. Leli phephandaba lithi ukujabula lokugida kwamatitshala la kutshengise sobala ukuthi akulambalisi obanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni lo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leBeitbridge usufake imithetho ezakwenza ukugola amacimbi kuphathise lesi sigaba. Leli phephandaba lithi kucatshangelwa ukuba amacimbi agolwa ngomnyaka munye adlula isilinganiso samathani angamakhulu amahlanu 500 tons, ebiza imali engamadola eMelika afika phose isigidi i-$1 million ngomnyaka munye. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 kubahlakazi nabalaleli bakaStudio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawuli ukuthi kawuphendulanga umbuzo obewubuzwa intatheli ukuthi kungani labo ababulala umoya lesini bangakabuthi namanje, kungani amalunga ezanu-PF ahambe ahlasela esililweni sikamoya lesini bangabotshwanga, kodwa sekubotshwe amalunga e-TCC besethesa icala lokubangela udlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze uGawule, ngicela ukuthi aphendule leyo mibuzo ayibuziweyo ebe siyaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga ezanu-PF ehambe ayafika esililweni samoblessing olilunga le-TCC bebevele besiyafunani khonalo phezu kwana ngaphezu kokuba kuyibo abethesa icala lokubulala uMo Blessing. Ngicela ungiphendule leyo umbuzo oyibuzulwe yena lo engikubuza wona. Ngese ngiyagcwalisa ukuthi Gawule angikwazi ukuthi ukhule okunganani sashaya ngasoze ngibize babo Gawule ngibiza ngoJaho Gawule. Ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso uphendule umbuzo ungakulokhu ubamba uyeke ukukhuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ngokuthi izithandani yibabulala nezithandani. Akusebenzi lokho nakuchaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabotshwa. Ene baqinisile uma bethi ubule ngabantu bezaniphiya. Ngitho izi bebethandana. Kodwa lo mbuleleyo umthumbileyo wambulala ulilunga lezaniphiya. Lasha ukuthi ubulele ubulewe ngabasekeli bezaniphiya. So yekela nje kube lokhu kukhuluma into engafakile. Kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo emsakazweni kodwa awuyeki awufundi ngani kuba indoda eqotho ekhuluma into ezwakalayo phakathi kumphakathi siyabona okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhona
salibonani studio 7 njalonke mathabezulu nithi nami ngemphawule lapha ngendaba yombhuqazo ngendaba yeGugraund nithi izinduna kaziyekele lento leyo ukuthi zisetshenziswe ngomnangakho ngoba kusasa kuzazihlupha kusasa bengacabanga ukuthi ZANU-PF omnangakho uzahlala esembusweni izinduna lamasobhuku abanye bakhona vele ngabantwana abancane abangazange bakubona lokhu esakubonayo thina okwabonwa ngabantu abadala so ukuthi besetshenziswe ukuthi benze lento le nento engekho emthethweni ngoba lento le akusinto yezinduna akusinto yamasobhuku yinto yepolitics njalo kumele lento le ilungiswe i-ICC yibo kumele bathonisise labo mnangagolo abahayi abantu nje ukuthi amasobhuku nani bethethe izimali lama-default imoto lezi besezenzele kuzabahlupha kusasa kakhulu ukhuluma nje ngilapha nami eJohannesburg
sibingelele kumuli yaseZimbabwe kanye labo sakazi besitudio 7 abethu besiphathele lolu hlelo olumnandi kangaka nako kunye bentini kuphawu sibonge kizo zonke izikhulumo esikhulumayo la kodwa besicela ukuthi wonke umuntu waseZimbabwe eke zame ukuhlolisisa ngokhetho ukuthi kumele siqhubeni njalo ngisitsho kubaphathi ngisitsho kubo nje bonke abantu labo abalombono ofanayo njengowami kunjani ukuthi abaphathi beke behlangane bekhulumisane njengoba uma sikhangela lapha sibona ukuthi nana iqembu elingawina eZimbabwe izalo loba i-CCC so bengilesicelo mina ngiqa ukuthi kunjani amaqembu la amancane eke ebambe ekhulume ebambisane ukuthi president sivotele i-CCC ukuthi ngapha phansi kuma-councillors lama-members of parliament sivotele awethu amaqembu umuntu uyabelazi la iqembu ukuthi liphi beke behlale nje bekulungise lokhu ngoba singabe lokhu ekudetshwana ye uthatha ivoti lakuyekuthele eqembini lakuyasoze liyendawo kupresident uyewinisa izanu angiyabona ukuthi kusibisele emuva konke lokhuyani ake lihlale phansi baphathi bamaqembu like lilungise lolu daba please siyakwazi ukuthi kumele silivotele kuma-councillors lakuma-sezikhundleni zasephalamende kodwa sicela ukuthi lilungiseleni lifundise abantu ukuthi kumele bevotele i-president i-CCC siyacela bakithi kulungise lokho
ngivunja Mr. 7 ngiyalibingelela ngekuseni enhle ye udaba saluzwa lendaba yesikhukho i-primary school ye asazi indaba le ngabona ikuyakhulunywa emuva le nge ngayizwa emoyeni kusasiyaphethe uNdlovu emahofisini enkaya namhla i-understand ukubana akusenguyena Ndlovu so lolu daba kumele silulandelele sizwe abatsha ngicela liphakame lonke lafunda kusikhobokhobo e-primary indawo iyabhidlika akuna toilet akuna bathroom isikolo nje kodwa isikolo sasiyadume emuva so nxa kuyikuthi kakunanto ethatha indawo yekelena abadala labo abatshaya izandla le ntweni ezingayisizo unazalumende khona khana zabona about 30 bags baphica abadala kwahlala phansi batshaya izandla abadala betshela into yangayisizo konke lokho siyakuzwa siza kulandelela konke lokho thina abatsha ake sik ekuphakameni isikhathi esikhandi mathebeleleni sawo yiyo indawo engiyaziyo yiwona ayivumeli izinto ezingaqedakaliyo ye xa kuyukuthi kumele-ke kosikolokolo kutshintshe abadala kusale lo mphatho okhona ongena othetheyo ngamanje hhayi uzasala abadala bakithi betshintshe ye ngoba batshela ukubana bafundaba akonke lokho siyakuzo siyabonga
bonani basakazi bami bakastudio seven lonke labalaleli bonke bakastudio seven mina ngithanda ukukhuluma ngendaba ka-Emmerson Mnangagwa ongumongameli welizwe lezimbabwe uma yena ekhuluma esithi ukhuluma lezi nduna ngendaba yegugurawundi engachazi ukuthi ngubani umsungulo egugurawundi uma sisizwe amahemuhemu njengokuba thina sasibancane ngaleyo mnyaka kuthiwa nguye owasayina i-cheki yamonoth korean ayezotrena ngegugurawundi bona mhlanje wayengatsheli izinduna ethi zinduna njengoba ndibizile ngilani kobula wesithiwo yimi engambulala abantu begugurawundi nofortune charombila uyithe uyichief kaseshoneni ufunani endaweni zamandlulileni uzakhuluma ngani wayibonayo yaziyo njengoba laye wayengomunye wabo wabulali begugurawundi yabona
sanibonani sanibonani kwestudio seven yebo simzwile umfundisi lo lupana okhuluma osekhuluma ngezepolitiki esejoyine ezepolitiki esitshela ngedamu eli-one akulasibhedlela kulani abantu bakithi bayahlupheke South Africa abanye bayabulawa yena esitshela ngedamu lelupane lisizani wayengatsheli abantu bezanu-pf baphakamisa inyawo kuvula imisebenzi kuvuleke kahle golide elitshontshwa ezimbabwe linenga ukuthi kuyakha izibhedlela imisebenzi iyavulwa kodwa bayasitshela ngedamu hhayi bafundisi ngiphumane entweni zepolitiki
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule uhlelo lokwehlisa intengo yamafutha ezimota ngokuvula ngokusemthethweni ukwethulwa kwamafutha ezimota eziphaleni ezibekelwe lapho sokomile ama-strategic oil reserves. UBiden usole ukuhlaselwa kwele Ukraine ngumongameli Vladimir Putin wakwele Russia athi yikho osekubangele ukukhwezwa kwentengo yamafutha la. UBiden uthe kwethulwe amafatshi ayizigidi ezilichumi lanhlanu 15 million barrels. UBiden uthe njalo intengo yamafutha yihle nsuku zonke ngeviki edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Isimo somnotho msakazi isibe kakhulu singananzelela ke i-inflation ikhwelile intengo yento eziningi ikhwelile kanti ke nxa singakhuluma ngentengo yento eziningi ngoba izinto eziningi lezi ezithengiswa endawana zonke ezidlula ezandleni zalaba abazilayitshayo ke phecelezi ngesilungu i-transportation sector ke eyiyo yona ephila ngokunatha amafutha. Ngakho ke amafutha ezinqola lawa aqakathekile kakhulu ukuthi ke sikhangele intengo yawo njengoba utsho futhi ukhuluma ngawo futhi ukuthi umongameli uthi usezamile ukuthi ehlise intengo yamafutha. Hayi, umongameli uJoe Biden uyaphosisa kulokho, akunjalo. Amafutha aqongile mpela, aqonga kusukela ngesikhathi izinto zisame kahle kuzofika khathesi aqonge nge-100%. Ngoba amafutha besiwathenga ngamadola amathathu, khathesi amafutha sesiwathenga ngamadola ayisitshiyagalolunye. Ngakho ke lokho akukhulumayo hayi kakusikho sibili, amafutha aqongile kakhulu sokudalele ukuthi le ntengo yezinto zonke nje ikhwelile phezulu. Ngakho ke mina ngithi hayi, isimo somnotho kasimakahle sibi singamlaleli nje njengomongameli esiyenga.
Kodwa nxa sikhangele yona impilo yabantu beMelika ngemva kobhubhane lwe-COVID-19, kulo mehluko yini njengoba nje sike sabona indawo ezinye sezivalwa lokunye kunjalo?
Impilo nje yona itshintshile kakhulu, abantu abaningi basele bengenamsebenzi, kanti ke amabhizinisi amaningi avalile okokuthi kwehlula lokuthi akavule manje. Lokho kutshintsha impilo zabantu kwazi kwenze impilo zabantu zasala zise simeni esibi kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udlakela oluqhamuke e-Insiza lasemaTopo lapho okutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC luthiwa ngabasekeli be-CCC lutshengisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa kalani lokuzama ukuthi alungisise udaba lwe-Gugurahundi. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.